Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 23 kumphofu 2019 igama lami ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, induna yentaba zinduna uNhlanhla Mangwe Ndiweni uthi umongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ukubusa ilizwe, ngakho kumele asuke esihlalweni. Intengo yamagetsi sikhuphukile njalo okungabangela ukuthi inengi lehluleke ukuthenga eneleyo ngesikhathi imbadalo yempahla phose zonke iqonga mihla ngemihla.
Ukuthi umuntu abantu kuzamele bangene ezitaladeni ngoba impilo yelizweni leZimbabwe isinzima kakhulu ukuthi ukuthenga sona isinkwa, abantu bayakukhangela futhi singani kuthiwa ngumuntu mhlawumbe oyingamula leyana ukuthi uyathenga isinkwa, kathi isinkwa kumele kube yinto oyithengayo nje.
Kuhlelo lwama-sanctions lamhlanje, amabandla ezombusazwe ayehlukene ngemibono kudaba lwezijeziso zenotho ezafakelwa iziphathamandla zezanu-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla.
Bona ama-sanctions abakhuluma ngawo yindlela yokubalekela iqiniso yokuthi bayehlulekile ukukhokhela ilizwe bethu kakuhle, ikakhulu indaba zonezi eze-corruption.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Induna uNhlanhla Mangwe Khayisa Ndiweni wentaba zinduna uthi abantu kumele bangene ezitaladeni ngolwesihlanu lapho ibandla lezanu PF elinxuse abantu ukuthi bayitshengisela besola izijeziso zenotho ama-sanctions, kodwa besuse umongameli Mnangagwa njenga okwayenzakala ngesikhathi sakamnumzana Robert Mugabe. Ekhuluma embuthanweni obuqoqwe ukuthandazela ilizwe lokunanza iminyaka elikhulu lamachumi amabili lanhlanu kwasungulwa idolobho lakoBulawayo izolo, uNdiweni uthe uhulumende usehlulekile njalo ufuna ukusebenzisa udaba lwezijeziso zenotho ama-sanctions ukucathela ukwehluleka ukubusa ilizwe. UNdiweni uthi kumele uZulu asebenzise ixetsha lokufola okuqoqwe ibandla lezanu PF, asebenzise akuvunyelwa yisisekelo sombuso asuse Mnangagwa lohulumende wakhe. Ephendula imbuzo, uNdiweni uthe kesabi ukubotshwa njengalokhu ake wakwenziwa wavalelwa ejele yekami, engezelela esithi ngabe uyesaba ukubotshwa ngabe engaphendukanga eZimbabwe evela kweleBhilitane lapho ayehlala khona okweminyaka eminingi. Intengo yamagetsi sikhuphukile njalo okungabangela ukuthi inengi lehluleke ukuthenga eneleyo ngesikhathi imbadalo yempahla phose yonke ezitolo iqonga mahlayana elizweni. Ukuze sizwe ukuthi amagetsi la akhuphuke ngesilinganiso esinganani njalo ukuthi ababhadala ngohlelo lwama-fixed lama prepaid meters kuzahamba njani, usithandekile Mhlanga we Studio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube oyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Amagetsi umuntu kade wathenga bese kuthi wathethe umuntu kade ethenga $20 laphana ibond liselinga le US, kathesi usewathenga $200 kuma deploy nge interbank rate phose ngoba bama deploy ngo 10 amafichane sinatho njalo. Abalama prepaid meters uhlupho lokuba khona ukuthi ungathenga i-first 50 ngathi 5 units bese ngathi awe $50 ayabe sachiphi, then nxa susiya kulawana susiyadlula ngathi susiyathenga amanye the other 150 liyana ayabe seqansile ngoba ayabe se almost times 2 i-price yamkhona, then in the moment usudlula khonapho asekuthaya sibile kuzwa ngoba ayabe sekuthaya $3 something per kilowatt. Ngoba lana ukuqala lana i-first 50 lokuzeliyana iyabisa kutshaya phose ngapha manje 41 cents that is 41 RTGS cents then ngaso kusiya ngale ngaphezulu la yabe lokhu credit yake bo 80 something then ungavela udlula 200 iyabe sikuchaya sibili 3 point something dollars so kuyindlela yokuthi abantu bangadluli ukuthenga amagetsi awe 200 RTGS ngoba ungadlula khonapho iyabe sedula ongazange kubonakale kuba luhlupho kulabo bantu abalama fixed ngasikhangela amalokithi amadala njengabo phumula east labo phumula north kulezi ndawo lapho ngalama prepaid meters khona so lokho besebenzisa lokhana ukuthi uyabhadala kuphela amantendi regardless ukuthi usebenzise amagetsi anganani so nxa sikhangela ukuthi amagetsi athone ngeke amagetsi lapha emalokitini ahambe kusene ngo-5 aze ayebuya mhlawumbe ngabo 10 11 ebusuku kodwa nxa isibuya ibhilela kuyamele uyibhadale yonke into ezindlela abantu basebecilwa kodwa nxa sokuyimuli enkulu sale sikhangela ukuthi engxenye abantu basebenzise kusiya ku-40 singathi yi-400 ungakuhluzisisa kuhle uyabona ukuthi uyagcina sokumele ukuthi ubhadale phose $900 ukuthi nxa ungumuntu anosebenzisa amagetsi amaningi and singakhangela abantu abaningi ukuthi bahola malini kathesi uyafika ukuthi abaningi bangikhona kabasondeli vele kubona leyi figa amanzi uzabhadala ngani ezinye iy'ndleko ezinyabo school fees o-transport kungawo ngokuthi abaningi bazokwehluleka ukuthi babhadale amakhisona la
manje laba abangenelisiwe ukubhadala inkoni ziyatholakala lokunye
njengoba sikwazi ukuthi emadolobheni lapha vele kasiyo ndawo enkulu kale kuyihlahlelezele sengathi ngama-exotic trees ezokuthi ungazakunjani ungaza kuzibase izihlahla zemthuzi nje ukucetisa emayadini singazi laba besalathizani labo phumula ngale abangakibo Robert Sinyoka labo St. Peter's but kulamalokithi phela ngiyikodulani lamagama lawo so bona bayaphila njani ungananzela amagetsi kahambe emalokithini kuphela kibo-Selborne Park Hillcrest and so forth abengekho nje khona kubona ungasesikhangela-ke ngezemvelo zafika ukuthi sokudala ukugugudeka komhlaba because kuya sokule labo-deforestation labani vele bona imizi iminingi kangaka hambe iy'hlala zakhona zebe zingaki
inhlanganiso yakho yake yaba lo hlelo lokukhankasela ukuhambelana lamagetsi
ke saba lo mkhankaso omkhulu kakhulu ukuthi besingena sibile bamathe bathengisele ukuthi abakwenzakalako babakufuni kathesi besike sama ngoba besikhangela ukuthi sikuhlunzisise ukuthi kanti kuvele kuqansa kusiya ngathi kodwa bengaqhubeka kunje singakhangelanga uzesa kuphela yedwa sikhangelela layo yonke nje i-service provision yabi khona okuthi ukuthi abantu kuzamele bangene ezitaladeni ngoba impilo elizweni lezimbabwe isinzima kakhulu ukuthi ukuthenga sona isinkwa abantu bayakukhangela fithi ungani kuthiwa ngumuntu mhlawumbe oyingamula liyana ukuthi uyathenga isinkwa kati isinkwa kumele kube yinto oyithengayo nje asabali-ke igetsi samhlane ezaba khona sibili ukuthi abantu bangasebenzisa ilanga lonke khona kuzabonakala ukuthi igetsi iyadula okwakhathesi ukudula kwayo kusuka kuvalwe ukuthi abantu vele kabayisebenzisi so kuyahlala inyanga igetsilani ingaphelanga ngoba abantu sebephephela ngabo kumagasi abanye njalo sebegcina bebasa ngabo ubulongo benyamazana zona ezinkomo abaseduzane langapha kibophumula ngapha kuthi abanye njalo babatha inkuni abanye sebetheka-ke zitofu zona ezezamagasi lamaparafini njalo ngabantu bezethu ungababiza bafika bachamande babambe lapha bayekele lapha abazwakali ukuthi kathi njengoba igetsi beyidulisa kangaki ngekho injongo yabo kuyini njalo bahlose ukuthi benzeni
lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Amabandla ezombusazwe ehlukene ngemibono kudaba lwezijeziso zenotho ezafakelwa iziphathamandla zebandla leZANU-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla ngamazwe afana leMelika lomanyano we-European Union. Okuningi asikuzweni kuNtungameli Nkomo oweStudio 7.
Amazwe angentshonalanga ethesa amalunga eZANU-PF izijeziso lezi eminyakeni engamachumi amabili edluleyo ewethesa umlando wokwephula amalungelo oluntu ukuqilibezela kukhetho lokubusa ngodlame. AbeZANU-PF labamanye amabandla aphikisayo amancane bathi izijeziso lezi kaziphazamisi labo eziqondiswe kubo kuphela kodwa ziphazamisa uzulu weZimbabwe jikelele lemizamo kahulumende yokuvuselela umnotho ngokunjalo bathi kumele zesulwe. Lo ngumkhosi abazawuhlaba njalo ngolwesihlanu ngesikhathi betshengisela phezu kwezijeziso lezi bebambene lo manyano weSADC. Ilunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule uthi ibandla leMDC yilo elakhankasela izijeziso lezi. Ngakho uthi kumele isiphathamandla zaleli bandla zicele iMelika labe-European Union ukuthi bazesule.
Kambe shuwa, ngabantu abanjani abafuna ukungena embusweni behamba phezu kokuhlupheka kwabantu. Ngabantu abanjani abanjalo. Thiye safunda ukuthi umuntu ulungiselwa abantu, awuzilungiseli wena.
Ugawule uthi bayalubonga uxhaso lweSADC ekuthini izijeziso lezi zesulwe.
Ilizwe noma lingaphansi kwama-sanctions kodwa limele liphile lizidinga indlela zokuphila. Ibisadak isisapota amanye amazwe aze-Afrika esisapota ukuthi hayi ama-sanctions asuswe.
Kodwa isikhulumeli sebandla le-MDC umnumzana Daniel Mologele uthi ukutshengisela ukuqoqwa iZANU-PF wodaba lwezijeziso lolo ikudlala nje ngesikhathi. Uthi uhulumende kumele ahloniphe amalungelo oluntu njalo alandele yonke imininingwane eyabekwa yiMelika egoqela ukulwisana lenkohlakalo nxa efuna zesulwe.
Bona ama-sanctions abakhuluma ngawo yindlela yokubalekela iqiniso yokuthi bayihlulekile ukukhokhela ilizwe lethu kakuhle, ikakhulu indaba zonezi eze-corruption. So ama-sanctions they're just a cover up.
Kodwa bathi izijeziso lezi ziphazamisa uZulu ngendlela ezitshiyeneyo. Nanku ilizwe kale nelisi ukuboleka imali kunhlanganiso esifana labo World Bank labo IMF.
Ngamanga luhlaza tshoko ngoba i-IMF le-World Bank zisebenza leZimbabwe okwamanje azizake zifake ama-sanctions again eZimbabwe. Mali ilandelela okusedabeni uMinister uMthulincube utshona ethiwa i-IMF le-World Bank ngoba balama-conditions abo okuthi banike ama-loans eZimbabwe. So ngamanga luhlaza.
Abanye abalwela amalungelo oluntu labenhlanganiso ezizimeleyo labo bathi izijeziso lezi akumelanga zesulwe ngoba uhulumende weZANU-PF eqhubeka ngokwephula amalungelo. Omunye waba lombono lo yingcwethi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
Izijeziso lezi azingasulwa, azingasuswa, azihlale zikhona. Ngubani ngo-2019 ongafuna ukuqhubeka esenza amabhizimusi, esenza konke esingathi ngama-dealings omhlaba amazwe omhlaba wenzayo, esenza labantu abalobomi obunjengobezanu, esenza labantu abakhohlakale njengabantu bezanu abangamasela.
Umhlanga uthi ukubulawa kwabantu libutho kuveza sobala ukuthi uhulumende kamongameli Mnangagwa uzimisele ukuqhubeka ngonyawo obeluhamba ngomuyi umnumzana Robert Mugabe.
Bangababulali okwaziwa nguZulu wonke lomhlaba wonke unje jikelele uyakwazi ukuthi abakhokheli bezanu izandla zabo zigcwele amagazi abantu abafelibela. Umhlaba wonke uyakwazi lokho. Okudanisayo ukuthi sizweke sokukhulunywa kuthiwa abakhokheli beSADC lezinye inkokheli zase-Afrika zithi izijeziso lezi kazesulwe. Zona iqiniso zilazi ukuthi abantu bezanu yibona abajezisa uZulu wonke jikelele weZimbabwe. IZimbabwe lamhla ilele yathi bhazalala ngesisu iphelile, iqedwe yibo bona abantu 39 years.
Abalwela amalungelo basola umanyano weSADC besithi kumele ukhuze uMnangagwa achiyane lokwephula amalungelo hathi ukumsekela kudaba lokwesulwa kwezijeziso kuphela. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, yimi uNtungamile Nkomo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le The Herald lithi
kungakhathalekile lokuthi ngolwesihlanu likhefu elifakwe nguhulumende ukufola kutshengiselwa kusolwa izijeziso zenotho imihloliso yama-O lama-A level emele ilotshwe ngalelo langa kuzamele ilotshwe ngalo lelo langa. Iphephandaba le-The Chronicle lithi unobhala wezanu PF obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla umnumzana Obethi Mpofu usese emthethwandaba umsekeli kanobhala obatsha webandla lonalelo elezanu PF umnumzana Louis Matutu esithi wamgcona. Ngalokho uMpofu uthi ufuna amhlawule imali engamadola izigidi ezilithumi $10 million. UMathuthu waqamba uMpofu lenye inkokheli yezanu PF njengamasela abo amele abotshwe. Iphephandaba le-The Herald lithi usikomishi wamapholisa uCommissioner General Godwin Matanga uthi sebehlulekile ukubopha enye inkokheli yezanu PF eyabaleka elizweni besebenzisa inhlanganiso yamapholisa omhlaba ijikelele i-Interpol. Ababaleka elizweni babalisa umnumzana Jonathan Moyo, umnumzana Walter Mzembi labanye. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu linabalaleli bethu. Lisiphake imbono yenu okusenhlizweni zenu elisithumela khona nge-WhatsApp.
Sanibona bantu abahle bashakazi bethu abahle khuluma ne-witness wabandlovu. Ngesizwe sethu uyazi asisakwazi ukuthi inkinga ikuphi lapha, inkinga ikubabusi noma inkinga ikuphi asisakwazi kahle kahle. Kodwa noma sithi siyabheka lo mdala lo angiboni ukuthi ekhanda usaphelele ngoba igazi alicithileyo liningi kakhulu okokuthi mhlawumbe ileli eseliduma ekhanda lakhe. Ngoba akwenzayo naye angiboni ukuthi uyakwazi, angiboni ukuthi uyakwazi ngoba akunamuntu ongaboni ukuthi abantu lapho bahlupheka okungakanani. And ukudura kwezinto ziyakhwela mihla namalanga, uye futhi okwenzayo lokho kathesi ukuphezu kwamandla akhe naye. Ngoba angiboni ukuthi ukuyenza ngekhanda eliphilileyo, ikhanda lakhe aliphilanga kahle, akusaphilile. Abantu sebesibona ngathi ukhona umuntu kanti akekho laphaya. So uma abantu becabanga abawushintshi umbuso, abawushintshi umbuso ukubanjwe ngezinye izandla ngoba lapha siyafa and sifa futhi thina kakhulu. Ungakhangela kathesi nokuthunjwa kwabantu, abantu bathunjwayo ngabangapha nasemathisabo. So into enjalo abantu kumele bayinanzele. Ngiyabonga.
So Studio 7 ngimamela mamela kuma audio sithunywa ngabanye nje kuma groups. So lokuthi ng-SMS ngikwazi ukuba ku-live talk kuyabe sekuvele sokudlule bayandisa ukuyithumela maybe ngakwapasi 80 sokusiya le phambili vele kuyabe sekusho ukuthi sidlule vele live talk. Angazi ukuthi ngiyenza kanjani. Angilibingelele ku-Studio 7 ngapho kwele Melika. Igama lami ngu-Elec Nakwamzizi. Ngiyafisa ukuba ku-live talk kodwa ke inkinga ebakhona ikubana iradio ayikwazi ukubamba i-Studio 7. Nginayo i-shortwave ne ngazi ngizama ukusesha but sometimes ibambele butene icine sicima nje. So ngile problem yokuthi ngiyabe ngifuna ukungena ku-live talk but like eyadlulayo leyana ikhuluma ngama-refugee e-South Africa, ngazi ukuthi mani nayo i-audio ningangisiza ningithumele. Ngiyafisa ukuba ku-live talk but angazi ukuthi ngingena kanjani.
Salubonani balandeli be-Studio 7. Mina bengithanda ukubonga umsebenzi wenu eliwuphetheyo omuhle kangaka okhuluma indaba zeqiniso ngoba sesikhathele ngale yakithi le okuthiwa i-TV Zimbabwe le uvula kuphela uzwa bamnangagwa bathi bengithanda ukukhuluma ngendaba yama-sanctions la mina kangiboni ukuthi ama sanctions la affecta kanjani ngoba aphiwa ama individuals aphiwa ngelizwe leZimbabwe and bona abantu laba bafuna ukusisebenzisa okwamanje ukuthi thina singene emgwaqweni sidemonstrate bebe sebezihlela imali yabo bebodwa abaselandaba lathi njoba vele bengelankinga lathi avela abasinanzi so nxa bona befuna ukudemonstrate ngama sanctions la kaba abangene bona emgwaqweni thina hayi asingeni leyo ngiyabonga igama lami ngobilizwe
salibonani balaleli salibonani basakazi KK Ncubelo eGoli ngapha mina engahle ngikusho nje ukuthi besicela ukuthi iZANU-PF isikhiphele lawo ma-sanctions bakithi asehlukumeze ilizwe bawakhipha kanjani na ngoba nanku phela European Union yabeka izizathu zokuthi iZimbabwe kayiyekele ukuphula amalungelo abantu mhlawumbe nxa iZANU-PF ingakuyeka lokho kungaba ngcono kulawo ma-sanctions abathi afakwa kodwa nxa bengathandi ukuyeka lokhu kuyatsho phela ukuthi ibona kanye abakhoza ukuthi ama-sanctions ahlale ekhona nesami isitolobo singesithi sona nxa kungenzeka i-Politi Bureau ihlangana kuye kube lomunye nje imemba yeZANU-PF enesibindi ezobatshela ukuthi madoda asiyekeleni khona ukuhlukuluza abantu ukuphula amalungelo abantu sike sibone ukuthi ama-sanctions ngeke bayahlehlise nabo ngeke bayakhiphe bebodwa nje ngoba nanku phela into abakhuluma ngazo baloku beqhubeka ngazo behlukuluza abantu kubulawa abantu kutshontshwa abantu ebusuku iyinto European Union eyathi kayifuni kodwa bona baqhubeka ngakho yibo ngithi sicela bona basikhuphele lawo ma-sanctions ngoba yibo ababambile ukuthi angaphumi ngiyabonga
mina ngithanda ukubana ngikhulume ngodaba lukaMnangagwa ukuthi abantu siyadubeka sithwele nzima siyasafa akula mali sehlukana nemuli zethu ngenxa yenalo uMnangagwa sithole nzima abazali badubeka noma unenkoma usakwanisa ukuthi uyithengise Mnangagwa kodwa ngelinye ilanga inkosi zakubona okhuluma yimunyoni uchichelela lapha ngisehaburuni
siyabonga balaleli bethu lingakhohlwa ke ukuthi lani lenelisa ukusithumela imilayezelo yenu lingakhohlwa njalo ukuyenza ibe mfitshane ingabi mide ngoba siyayithola iminengi imide sehluleke ukuyifaka emoyeni siyabonga Omela elemelika kwele Ukraine umnumzana William Taylor uphe idalele House ubufakazi obukhomba ukuba umongameli Donald Trump ngempela wayefuna ele Ukraine ukuthi licubungule omunye wabafuna ukuncintisana laye kukhetho umnumzana Joe Biden. Nxa lelo lizwe lifuna uncedo. Ubufakazi buka Taylor abethule ensitha phambi kwamalunga edalele House izolo. Kububikwa buyibo osebukhona obutshengisa sobala ukuthi uTrump kumele asuse ngohlelo lwedale olithiwa i-impeachment ngesilungu. Kolunye udaba amalunga amaDemocrats afuna ukuqhubeka esemjahweni wokudinga uzancintisa uTrump alichumi lanye akhangelelwe ukuba malutshwana kusiyafika ukuphela kwenyanga ezayo. Kusiya ngokuthi bayabe bebuthelele imali enganani eyokubaphathisa kumkhankaso wabo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika. Umnumzana Mandla Mkhwananzi saqala ukumbuza ukuthi ubona njani okwenzakala kumalunga la awamademocrats.
Lapha kusese masinyane ukuthi sikhulume ngoba zonke zikhanya Iya njabo chile ukuthi izindala zonke ya mujike lo bhanxa zonke sibili akukakhanya ukuthi lapho kuyangela khona indulo xa kuxa kodwa abantu bazaxhuluma kuya kwesikhathi
kodwa nxa sikhangele yena lo okhokhelayo umnumzana Biden ubona ngani kungamphunyuka yini kumbe sekuphethe esidukwini
yabuhlala isilala kwemvimo ukuthi usho ukuthi kanjani ukuthi kungaba njani kodwa ke asazi ukuthi angawina yini ukuthi oza ngoba isikhathi lesesiseleyo bona ngani kusasele iminyaka lezinyanga so asazi ukuthi okuza kwenzakala khonapho especially kusiyafika uJanuwari okungenzakala khonapho sikakwazi kodwa
nxa ukhangele wena indlela abaziphatha ngayo bonabo abafuna ukuncintisa ukuba umongameli ungathi phakathi kwabo ukhona yini ongamisana mathupha lo mongameli Trump kungqoqo mpikiswano baphoselane aqatha bobabili kumbe bonke bakhanya bebancane kuTrump
ya if kodwa bonke bale chance yoku balethuba lokuthi bamuwise uTrump bonke sibile balethuba kodwa engimesabelayo futhi awuza kumangalisa ngoyo Biden ngoba ukubise ukuthi bafake uBiden laphana uBiden kulabantu abanenge abangamthandi abangama Republicans ngoba evela kuObama njengoba engu-vice president kaObama so ukufaka uBiden kungaba right kungakhathaza
lo ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika
Lo umsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz ku shortwave
bayakhala ke sithatheke ikhefu kancane silalele u DJ Shoes High heels, elephant heels, ingoma ke imnandi, ingoma ka DJ Shoes isigqibela uhlelo kodwa singakehlukani ke sikhangele ke inhloko zendaba. Induna yentaba zinduna umnumzana Nhlanhla yamangwendiweni uthi umongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ukubusa ilizwe ngakho kumele asuke esihlalweni. Intengo yamagetsi sikhuphukile njalo kungabangela ukuthi nengi lehluleke ukuthenga eneleyo ngesikhathi imbadalo yempahla phose zonke iqonga mihla ngemihla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisa uChris Gande ngesikhathi sibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ntambama ngo 7:30.